mele ngane yena wasomjolo aningi mele ngane yena wasomjolo yithi ngoba bafana yeah ngoba bafana yeah bayethana labantu yithi ngoba bafana yeah ngoba bafana
Thank you.